Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Sakazo wenu uzamile sibithi iminyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice, njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC uthunjwe iZanu, usejele leZanu.
Abantu basemhlubulweni weMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo we-Studio 7 ekufikiseni iminyaka elithumi lane isakaza.
Ukuyina abangakuyenza ngokuthi babe sisebenzisa ukudla kanye lokuyethisela abantu lokutshaya abantu, into esivele siyazi ukuthi izane PF kayisebenzi njalo kayingeni kumncintiswana ingazange yethisele njalo ingazange ithaye abantu.
Ukhetho lwe-by-election yokudinga ummeli weMwenezi East edale lephalamende luqhutshwa kusasa, kodwa kulensolo yokuthi ibandla leZanu PF liqhubeka lisethusela amabandla aphikisayo. Kuwoza Friday lamhlanje siledlalade elitsha lomculi kamasikandi uZinja Ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Abantu basemhlubulweni wesigaba seMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo weStudio 7 ekufikiseni iminyaka elithumi lane isakaza, besithi isakaza indaba ezingayemeli icele, njalo balilizwi lalabo abangenelisi ukukhuluma kweminye imisakazo esezandleni zikahulumende. UNompumelelo Moyo usipha loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Conrad Gweru waseHarare uthi umsakazo weStudio 7 wakuguqula konke lokho.
Ngalaleli Studio 7 sokwanisa zawo ukuthi uzwe abanye abantu bekhuluma, bangaba abantu abavela kuma-political parties anganaphikisi uhulumende wakhathesi, kumbeni amanye ama-organizations ayancedisa abantu emakhaya. Sesikwazi ukuza ukuthi baye besithini, ngoba eziwa ukuthi sikwazi ukuza ukuthi nxa bekhuluma ngendaba yeZimbabwe sesithole ama-balanced views, especially izindaba ze-politics, business, kumbeni ama-opportunities zokwenza ibhizinisi kulapha eZimbabwe.
Obona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uNkosazana Faith Ndlovu uthi ukuza kweStudio 7 kube yinto ejabulisayo.
Kutamhlophe kakhulu ku-Studio 7 ukubanisa iminyaka eyi-14. Kuminyaka leyi eyi-14 isebenze umehluko kakhulu ekuletheleni abantu indaba ezilohlonzi. And futhi Studio 7 it has played a role important ukuletha izindaba kubantu who cannot access information, especially emaphandleni nangaphandle kwamadolobho amakhulu.
Umqondisi wenhlanganisweni ye-Growth Age Development Program Zimbabwe, GDP Zimbabwe, uMnumzana Zisunko Ndlovu uthi lomsakazo usize abasemaphandleni abakade benganelisi ukuthola izindaba zokwenzakala elizweni.
Uhlelo lweStudio 7 lube luhlelo olubalulekileyo kakhulu ekupheni izindaba ezijulileyo kuZulu weZimbabwe, njalo lolu lube luhlelo olwenelise kakhulu ukuba lilizwi ebantwini abatholakala emaphandleni lapho eminye imisakazo engatholakali khona.
Kodwa inkokheli ebandleni elibusayo leZanu PF iwubona ngelinye ilihlo lomsakazo weStudio 7. Omunye wabo kungummeli weMakonde edale lephalamende, uMnumzana Kindness Baraza.
Isu tiriona kuti murungoramba muchita zvinhu zvisingabvumirwi nemutemo, kuti murungoramba muchingotubira mashoko.
Thina sibona liqhubeka lisenza okungavunyelwa ngumthetho, lisethula imibiko, lisakaza likhona ngapho kwele Melika. Ngake ngakutsho kwesinye isikhathi ukuba yenza nini lokhu elikwenzayo ngokusemthethweni. Siyalilalela, uZulu uyalilalela, lathi siyakhulumisana lani, kodwa elikwenzayo kungaphandle komthetho. kumele libone ukuba umsakazo wenu weStudio 7 usakaza ngokusemthethweni.
Kodwa inengi labakhulumisane lalo msakazo bakhala ngokuthi silutshwana kakhulu isikhathi sokusakaza kuStudio 7. Befisa ngabe abaqondisa umsebenzi kuVoice of America bayazengezelela, kodwa bewufisela elakusasa elihle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje uZulu weZimbabwe wenhlangothi ezehlukeneyo zempilo unquma ukusungulwa kwemsakazo weStudio 7 esithi kusize kakhulu ngoba isenelisa ukuzwa inkokheli ezingafuni kwaziwe ngumphakathi. Ingakabi khona iStudio 7 abantu bathi kwakunzima ukwazi okwenzakala elizweni, kunyathezelwa inkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zingafuni ukuthi iqiniso liphume. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu.
Ngesikhathi iStudio 7 inanza iminyaka elithumi lane isakaza iseMelika isakazela abeZimbabwe, umthokazi uchayele ihlombe umsakazo kunye nabasakazi bethi balihawu labo ekutholisweni indaba ezimqotho. Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ufisele ingqubela phambili enhle iVOA Studio 7 ethi banilizwi elingayame icele.
Hayi, zinhlelo ezikhaliphileyo, zinhlelo njalo ezincedayo ukakhulu abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe balalela iStudio 7. Siyanceda okakhulu kithi lapha eZimbabwe.
Umongameli we-MDC umnumzana Welshman Ncube laye uvumelane loDabengwa ethi ngempela iVOA Studio 7 isikhulile njalo kayiqhubeke ngomsebenzi omuhle ngoba isakaza indaba lenhlelo ezingelabandlululo.
Umsakazo wenu uzamile 17 minyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice, njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC uthunjwe izanu usejele lezanu. So kuncedile sibili kakhulu.
Unkosikazi Monica Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthe umsakazo weStudio 7 usakaza kahle njalo konke okuyimfihlo eZimbabwe kuvezwa zindaba ezisakazwa yiStudio 7.
Lo msakazo usenzele kuhle ngoba nalokho kwakufihlakele. Khulu umsakazo lina lenelisa ukubuya kithi lisibuze sikhulume, kanti le eminye imsakazo okuningi okufihlakeleyo kakuphumi, kodwa kulo msakazo kaStudio 7 hayi konke kuyavelo bantu.
Osakhulayo umthokozisi Ncube laye uthe inhlelo zeStudio 7 zinikile amathuba kwabasakhulayo zasakazwa ngoba iZBC ayenelisi ukutholisa abasakhulayo amathuba.
Inhlelo zeStudio 7 ngibona ngani unikile isizalwane seZimbabwe ithuba lokuthi aphatheke kwezombangazwe, enelise ukuthi akhulume ngalokhu okubakhathazayo. Mina ngingomunye wabasakhulayo okungaphatheka kuzinhlelo zabasakhulayo. Isinikile ithuba lokuthi senelise ukukhuluma ngezinto ezisihlupha njengabasakhulayo.
Abatshayeli bezimota amateksi lamakhombi labo bathe amhlophe kuStudio 7 ngoba sitshaya isikhathi sokusakaza iStudio 7 bahle balalele. Laloba lumsakazo uhlala usetheswa umlando wokusakaza ungela mvumo loba ilayisensi eZimbabwe ngabasembusweni, abalaleli bona bathi phakathi kwemisakazo yonke enikwe amalayisensi okusakaza eminyakeni edlule, iStudio 7 ithatha inkomitsho. Abanye bethi bayajabula ngoba usakaza ngolimi lwabantu, bethi amhlophe Studio 7 khula uthuthuke. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalela eParliamente luzaqutshwa kusasa. Inhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zisithi ibandla lezanu PF liqhubeka lisethusela amabandla aphikisayo. Isigaba lesi sisele singasela meli ngemva kokubhubha kukamnumzana Joshua Moyo owebandla lezanu PF. Inhlanganiso ezizimele ezigoqela eZim Rights zithi ibandla leli lidinga usekelo lisebenzisa ukudla. abancintisayo ukukhetho lolu ngumnumzana Juice B. Oma owezanu PF, umnumzana Tena Mango owebandla le-Free Zimbabwe Congress, lo mnumzana Welcome Masuku owebandla le-National Constitutional Assembly. Abanye sebasuka kukhetho lolu besithi kulo bandlululo lokuchaywa kwabasekeli. Sibuze owalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni ukuthi ukhona na owebandla eliphikisayo onganqoba kulolu khetho.
Hayi cho, abayenelisi nje ukuthi balinqobe leli bandla lezane PF, ngoba ibandla lezane PF vele lavele lazilungiselela into le ukuthi lona lingangena ekubuseni, vele kalithutshwa lula nje. Yikho nje ibandla le-MDC liphumile nje kulo mncintiswano, ngoba vele ama-electoral reforms nxa engabi engekho vele kutho ukuthi izane PF iyakigijima i-resi le iyodwa nje, phezu kwakhonokho izi-resi le iyodwa nje. So laba abancinci ababandla amancane nje baphonga uncedisa ukulegitimayiza nje ama-elections la izinto ama-elections akhona vele kungalunganga ukuthi abe esenziwa kungakabi loku nento ezavela zawelelani kwaku-constitution ukuthi kumele ziqale zibe khona phansi then sekuzakuba lama-elections.
Inhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi kulokwethuselwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo emwenezi njalo zithi bancitshwa ukudla okwabelwa abantu yiZANU PF. Alubana lithe lanqoba leli bandla, singathi lokhu yikho okuyabe kubangele ukunqoba kwalona, kumbe liyabe linqobe ngoba livele lilosekelo kulesi sigaba?
Usekelo vele okwakathesi ayiselalo kakhulu, ngoba usekelo kade livele lukhona, kathesi selidividike ngoba bayalwa phakathi kwabo. Kodwa ukuyini abangakuyenza ngokuthi babe sisebenzisa ukudla kanye lokuyethusela abantu lokutshaya abantu, into esivele siyazi ukuthi izane PF kayisebenzi njalo kayingeni kumncintiswana ingazange yethusele njalo ingazange ithaye abantu, ngoba yona ngokwayo njengebandla elezimbusazi kayisathandwa ngabantu, abantu kabasafuni, abantu sebedini. So kukiyo nje ukuthi nje yethusele abantu njalo ilindezile abantu ngokubancitsha ukudla. So ye liqiniso sibili ukuthi kukhona lokhu kuyenzakala ngakhona ngale ngasemonizi, kodwa nje into esivele siyazi, into esivele siyilisa nsuku zonke nxa sikhuluma ngokwezane PF.
Alo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisele lamhlanje ezitaladeni zisithi umongameli Jacob Zuma sekumele asuke esikhundleni. Njengoba kulelo lizwe kulezizalwane zeZimbabwe eziningi esezihlala khona, uMike Hobe weStudio 7 wenelise ukuxoxa lezinye zazo ukuze sizwe ukuthi kutshengisela lokhu kuthinta njani impilo zazo.
Imigwaqo yeJohannesburg ibikwa ibinyakazela igcwele abantu behlangothi ezehlukeneyo zempilo betshengisela bekhuthaza umongameli Jacob Zuma wele South Africa ukuthi asuke esikhundleni. Umnumzana Mxolisi Ncube yisizalwane seZimbabwe esiphila edolobheni leJohannesburg kwele South Africa, yena ke uchasisa kabanzi ukuthi kuyini okwenze izizalwane zeSouth Africa zitshengisele esitaladini lamuhla.
Athi wona upresident usezenzela intando yakhe ikakhulu ngemva kokuxotshwa kwama-ministers axotshe ngeviki leli elidlulileyo. Bathi bona uzenzele eyedwa, sibone labakhulu be-ANC bephumela phandle besithi bona upresident akabakonsultanga njengalokho okufanele ukuthi ngabe uyakwenza ngesivumelwano sabo, kodwa ufike wabatshela ukuthi usesenza lokho. So abantu basebesithi hhayi asingeke simvumele thina, untando kayiphikiswa. Yikho sebegcwele ezitaladeni besithi bona babhikishela ukuthi upresident uJacob Zuma achiye isihlalo.
Uncube uphinde wathi bona njengabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa ukutshengisela lokhu akuthinti impilo zabo.
Abasebenzayo kuyachiyana, abakithi bona abalani lakho, baziqhubekela ngomsebenzi yabo abaningi. Esembabonile engibaziyo baqhubekile ngokuya emsebenzini, bathi bona abazingeni lezo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Thandazani Mgcini Khaya laye ohlala kwele South Africa uthi ukutshengisela lokhu kuthinta impilo yakhe.
kuyayithinta kakhulu khulu ngoba thina bezimbabwe besesiphephele kwe-South Africa la kodwa ngendlela irandi eseliwe ngayo nxa usilithatha iphila iqathaniswa le-US dollar ekhaya kunzima kakhulu akusahambelani.
Imbiko ephuma kwele-South Africa iveza ukuba amalunga eviyo lebutho ele umkhonto wesizwe bamanyene lamalunga ebandla elibusayo kulelo lizwe ikakhulu abasakhulayo abe-ANC Youth League labo ababetshengisela ngesikhathi sinye kodwa bona bephambana labanye besithi bayamsekela ngokugcweleyo umsholozi abafuni ukuthi asuke esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
Akuhlelo lo-Live Talk lamhlanje sixoxa ngomsakazo we-VOA Studio 7 owenelise iminyaka elithumi lane wasungulwayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lokhu siqonga isilinganiso sabantu abakhuthaza ukuthi umongameli Jacob Zuma wele South Africa achiye umsebenzi okuvezwa linyathelo elikhangelelwe ukuthathwa edale lephalamende lapho amalunga azavota emsekela ukuthi aqhubeke esesikhundleni kumbe ukuthi achiye umsebenzi mhla ka-18 yonale inyanga. Inkokheli kahulumende umanyano obusayo kwele Libya osekelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations owe Libyan Government of National Accord ihlangene edolobheni leStuttgart kwele Germany leziphathamandla zakwele Melika emizameni yokudinga indlela yokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. ELeRussia lithi ubudlelwano balo leMelika sebufike esimeni esibi kakhulu kulandela ukuhlasela kweMelika lihlasela eLeSyria. ELeMelika lidubule amabhomba ohlobo lwamaTomahawk egcekeni lendizamtshina zebutho likahulumende wakweLeSyria izolo lisithi liphindisela ukuhlaselwa kwezakhamizi zeSyria nguhulumende esebenzisa izikhali ezileshefu ezingavunyelwayo emhlabeni jikelele. ELeRussia lilobuhlobo leSyria osekwenze umongameli Vladimir Putin weRussia asole ukwenziwa ngumongameli Donald Trump weleMelika. Amanye amazwe afana leBritane, Turkey, leGermany asekele okwenziwe ngeleMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Nkululeko Sibanda opha imbono yakhe.
Mbone ngani mina isizathu esibaluleke kakhulu leso sokuthi nxa uhulumende esebhizi etholakala nsuku zonke ehlasela abantu kumbe izizalwane zakulelo lizwe zibulawa ngendlela ebuhlungu efana naleyo eyenzakale kweleSyria. Mbone ngani mina umhlaba lamazwe alamandla abenze kahle kakhulu ukuthi ahlasele.
Manje ngokubona kwakho udubo kungakuyini lapho?
Udubo lisekuthini? UPresident Trump kasange isikhathi sakhe ukuthi kuze kube segcekeni namanje ukuthi abantu laba abahlaselwe iSyria njalo ngalophu uhlobo kwabasegcekeni kuwonke umuntu ukuthi hayi uPresident Assad ule nguye ovumele khona ukuthi kwenzakale ngokwenzileyo. Khabe sidube sesilalo njengoba sehlaseliwe kudala amazwe aphansi emhlabeni engakamhlazile oludaba. So uzahlupha ukuthi nanxa kukhona abaziyo njalo abangasitshengisa kahle ukuthi uPresident Assad ngiyokwenzileyo sokuza khanya ngani sokuyikuthi sokuvalwa nje ukuthi hayi njengoba sesihlasele lizwe singaqongaqalanga kwaba lesivumelwano. Amazwe athuthukileyo le-United Nations ngeke awenze usomsebenzi wawo ukuvikela ukudlaliswa kwamalungelo abantu nxa engalandeli indlela esegcekeni etshengisa ukuthi icathwa ngokuhle njalo wonke umuntu wabona ukuthi kusegcekeni akukho okufihlwayo yonke into yenziwa kusemini atsho ukuthi kubonjiswa kusekuseni sokuthi sesihlasele. Lokho kwenziwa ngamazwe alempi adeclare iwo ukuthi bayaphonga ukuhlasela naye khona ukuthi wona esithi uhlaselela ukuvikela ubulawa kwabantu ubususenza ngendlela engathambisa umuntu wonke njalo ngenza ukuthi umuntu abone ukuthi ubucawa ebuhle indle udawu kanti lwenza.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe wexoxa ecingweni le Studio 7 esebhilitane. Kwezemidlalo, imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kule midlalo emine ezadlalwa kusasa ngomgqibelo kuthi ngesonto lakho kule midlalo emine njalo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo yeviki lesibili iqale namhla lapho kube kudibene khona iqembu leyadali leZPC Caribe enkundleni National Sports Stadium. Lo mdlalo uphele iqembu leyadali ngqobe nge-1 kanya. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leChicken enkundleni Papa Field. Njalo iqembu likamasipala wedolobho lakoBulawayo kuzamele libophe ziqine njengoba abafana beChicken beqale imidlalo yabo ngolaka olukhulu njengoba ngempela viki edlileyo bebhaxabule abafana beBantu Rovers nge-5 kanya. Lona iqembu leBantu Rovers lizavakatshela eZwishabane ukuyadlala leqembu leFC Platinum okungenile namaqembu akhangelelwe ukuba engaphakamisa isicoco salonyaka njengoba liqine okumangalisayo. Umongameli weqembu leBantu Rovers uMethembe Ndlovu nguye ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi waleli qembu ngemva kokuba umqeqeshi abakade bemfuna u-agent sawo evalelwe phandle yokungabi lesithupha sikaCAF A. Loba kunjalo uNdlovu ukuthi kabasoze bejahe ukudinga omunye umqeqeshi.
Considering ama circumstances asekhona, we can't rush in sisigcine sesiyenza i-decision yokuthi sesifaka umuntu esingamjayelanga esingamaziyo o esibonayo ukuthi ngani kafithi kuhle lento esifuna ukuyenza.
Kweminye imidlalo yakusasa iqembu leBlack Rhinos lizancikilana leLichapungu enkundleni yeChipati esePindura kuthi iqembu leHawumine lizemukela iqembu leCholocho enkundleni eluveve. Ngesonto iqembu eliphakamise isicoco seleague nyakenye leCapes United lizadlala leHarare City enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizemukela iqembu leDynamo senkundleni yeKipo kuthi iqembu leHighlanders lizancikilana leqembu leJapan Mine enkundleni yePapa Fields. Umqeqeshi weqembu leHighlanders Errol Agbeyu wakhalala umsebenzi phakathi kweviki ekhonona ngezimali zakhe yazikweletwa liqembu. Njalo utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba lokhu akusoze kuphazamise iqembu lakhe ngoba bona abafana bakhe bebengamanga ukuzilolonga. Umdlalo wokugcina kulimpela viki uzakuba phakathi kweqembu leWange leqembu leNkezi Platinum ozadlalelwa eMalahleni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo lwethu Woza Friday lamhlanje siledlalade elitsha lomculi kamasigandi uzinja ziyamluma. Kuleli dlalade elilengoma ezilitshumi lantathu elithi Intandane, uzinja ziyamluma uthi uqukethe ingoma ezitshisa ukwedlula nyakenye ebelisithi iselebrithi lomgunyathi. UBenedict Nhlapho usiqhunisela eziphuma kuleli dlalade.
Lo mculo odumileyo kwezamasikhandi insizwe yaseCholocho uzinze ziyamluma ekhusale ethi Intandane ephuma kudlalade lakhe elitsha lalo alibiza igama leNtandane. Lapha ke uthi usebenzisa ubutyantshu obukhulu kuziginci lasemazwini elonda imbali yempilo yakhe nempilo kaZulu.
Le album ukwenze ibe namandla ngendlela yokuthi la amanye ama-albhamu wonke egcine zekhala ngaphansi kwayo ivungvungu nenkinga engiye ngadibana nazo kulo nyaka lo. Ukujikelwa nje ngabantu ukuthi ngabangani bakho ngokwazana nabo bejike lapho behambe ngaphansi bekwenzele phansi ukuthi ugcine ubhekiselwa phansi khulunye izinto nje ezingakuhlambalazi ukwenzela ukuthi uphele amandla.
Yona-ke Intandane lapha ukhuluma ngesenzo sabantu abayisayo Intandane nxa isakhula bayininele khatshana kodwa ithi nxa isinothile uthole sebezikelela ekufeni. Thank you. ekuhleleni umsebenzi wakhe umlungisi Jabalala ukuthi le ndlalade akufuzanga liswelwe loba ngubani othanda umculo kamasikhandi.
Mangiqhathanisa lomsebenzi wakhe wonke wama-album wonke la ngu-5 asewenzile, leli ngilibona mpela esebenze kanzima ekhuluma ngezinto ezenzakalayo empilweni zabantu, izinto ezenzakalayo emphakathini, izinto ezimehleleyo njengomculi, izinto esiphila kizo thina singabantu.
Leli idlalade liza kwethulwa ngokusemthethweni eHillbrook Theatre kusasa emini, kanti kuza kuzwa zonke ezinye. Uma uthi uza kubula abaculi abaningi abamxhasayo, kanti wonke umuntu ongenayo uzasuka eseziphathele idlalade leli elitsha kungelambadalo.
Bona uzinje ziyamluma ma sokuthiwa ubhekana nestage, uyazi nawe ukuthi kuye kutshintsha yonke into. Ngiyenza ngothando le nto, nangokuthi ngiyapractisa ke mina, kangifuni ukuthi umuntu ekubhadale imali yakhe bese ngisiyadlala ngamehlo akhe. Abantu bazobona nje into enzima kakhulu laphaya. Ngifisa nje wonke umuntu alithole leli CD likazinje elithi Igama Lentandane, bengisaphothe abantu bengaphela amandla.
Leli lidlalade likazinje zamluma elesithupha, kanti la madala lawo azabe khona ngesikhathi kusethulwa leli elitsha eyimpopeta emini kusasa. Sube 7 Johannesburg le South Africa ni uke ni tutu sapo.
Savumi ukuba siqhubeke sesonke, kodwa singakehlukani sesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abantu basemhlubulweni weMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo weStudio 7 ekufikiseni iminyaka elitshumi lane usakaza. Ukhetho lokudinga ummeli wemwenezi East edalele ePhalamende uqutshwa kusasa, kodwa kulensolo yokuthi bandla lezanu PF liqhubeka lisethusela abamabandla aphikisayo. Kuza Friday lamhlanje besilaleleke idlalade likazinja ziyamluma. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.